Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngokukhishwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa ekhuluma emhlanganweni lentathele izindaba eHarare namhlanje. Unkosikazi Mtswangwa uthe uhulumende kasekeli inkohlakalo eyenziwa ngabantu abatshontsha igolide.
Government takes note of a documentary titled Gold Mafia, which is currently being serialized by an international broadcasting channel, which purports to expose a network of alleged money laundering and gold smuggling in Zimbabwe. Government takes the allegations which are raised in this documentary seriously.
Uhulumende usebone idocumentary ethiwa Gold Mafia ephuma komunye umsakazo ethi kutshontshwa igolide eZimbabwe. Lokhu okukhulunywayo siyakhathazeka ngakho.
Uqhubeke sithi uhulumende uzabopha labo abacatshangelwa ukuba balecala.
Any person found to have engaged in acts of corruption, fraud, or any form of crime will face the full wrath of the law. Government takes this opportunity to reaffirm its commitment to upholding local and international laws, including laws relating to financial transactions, the trade of gold.
Wonke umuntu ozabanjwa esenza inkohlakalo uzaboshwa. Sizalandela imithetho yonke egoqela ukuthengiswa kwegolide.
Umtswangwa uthe uhulumende uzimisele ukulandela imithetho emhlabeni wonke yokuthengiswa kwegolide emhlabeni jikelele. Kodwa ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhulumende kumele enze njengokutsho kwakhe, ngoba udaba lolu lulakho ukuphazamisa isimo seZimbabwe emehlweni amanye amazwe omhlaba. Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Gift Siziba uthi uhulumende we-ZANU-PF yenelisi ukuqeda inkohlakalo.
Thina ke sikhulumile njengebandla ukubana ke indaba ke yokutshontshwa komnotho welizwe indaba esihluphele ikakhulu ke i-documentary ephume kwa-Aljazeera ke emavikini adlulileyo. Siyamukela uhulumende wethatha ihlelo lokubana ku-investigate ngenxa yokuthi sakhuluma thina njengeqipho ukubana idubo lweZimbabwe yindaba yokutshontshwa kwemali ikakhulu ke ngalaba abahulumende, ngenxa yokubana i-documentary liyaveza sobala kubantu bokubana bebekwazi ukubana ngobani abatshontsha imali more than 100 million ephuma elizweni ilanga ngelanga. So kuyatshengisa abantu bakithi ukubana ke into i-problem kwele Zimbabwe yindaba ye-corruption, ukutshontshwa komnotho welizwe.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi ecubungulayo ezombusazwe, uMnumzana Msongelwa Ndlovu owebandla leZaphu.
Uhulumende ekhokhelwa nguMnumzana u-Emerson Mnangagwa uyabambeka, uphathekile kakhulu kulodaba lolo. Umbuzo wethu njengeZaphu ukuthi uhulumende uzazi investigator njani yena enguye vele ophatheka kulolu daba? Abantu abayibo ababanjwa lolu daba ba-aphontwa nguye upresident welizwe. Asibone thina isela lizi-investigator lokho kulihlazo, and siyazi ukuthi akulanto ezaphuma khona.
I-documentary le yethulwa ikuzigaba ezine, isithiya abaningi bebambe wangaphansi ngokuhuquluzwa nangokutshontshwa okwenziwa umnotho welizwe. I-Al Jazeera yethule isigaba sesibili ngeviki edluleyo esibonise indlela yokuthi igolide likhutshwa njani elizweni ngokungekho emthethweni, lithunyelwe kwamanye amazwe okubikwa kusaziwa, langezinye iziphathamandla zikahulumende lezi-ZANU-PF okugoqela umongameli welizwe. Ngimele isiTo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.